Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uzamele singithi ezabe zikhanyelisisa ukuthi singalubamba njani udaba lolu ukwenzela ukuthi izanu singaze yasebenzisa amaChina ukuthi basenzele ubuqili ngoba sonke siyazi ukuthi entweni ezinjalo abantu baseChina zingcithi.
Ibandla leMDC lithi kalithakazelele ukuphiwa kwenkampani yakwele China umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Pheze umgawulandani ulumhlangano ohambelana lezi lendawo zolwandle lamabutho alolwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo kumhlangano wabazali yini ngelamntwana kulezo sikolo.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Robert Mugabe lokuya emhlanganweni obona ngezolwandle we-Oceans Conference eNew York ngapha kwele Melika.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zithi sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabantu ngempelaviki ngamalwa ecatsha ebholohweni le-London Bridge.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Ibandla leMDCT lithi alithakazelele ukuphiwa kwenkampani yaseChina iLaxton Group Limited umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ngempelaviki ukuthi inkampani le yiyo ephiwe lumsebenzi. Kodwa MDCT lamanye amabandla aphikisayo athi ebekhangelele ukuthi umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yamabiometric voter registration kits uphiwe inkampani yakwele Germany i-Demalog Identification Systems. So ukhangelelwe ukuthi iZEC itsho ukuthi izaqalisa nini umsebenzi wokubhalisa abantu abalilungelo lokuvota. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo.
Udaba lolu iningi lethu lukelasiphazamisa ngoba kwakunesivumelwano phakathi kwezeki namabandla aphikisayo layezane yakhona ukuthi kwakuzaphiwa inkampani yasejelimani kodwa kwehlule. Kungasenani asingeke salahla imbeleko ngokufelwa ngoba zonke ziyazi ukuthi iZANU-PF ivele ilobuqili obuthize. Okokuqakathekile yukuthi sicwayisise ukuthi liyinkampani ivele ininjani njalo kuyini abangakwenza okungasiphazamisa. So sesizakuzamele sisebenzise zivula amehlo ngoba okukhona kathesi kuzamele sikhangele ukuthi njengoba siyabazi indaba yethekhnoloji le sokuzamele singithi ezabe zikhanyelisisa ukuthi singalubamba njani udaba lolu ukwenzela ukuthi izanu ingaze yasebenzisa amaChina ukuthi basenzele ubuqili ngoba sonke siyazi ukuthi entweni ezinjalo abantu baseChina zingcithi.
Embikweni eliwethu le namuhla likhuthaze uZulu ukuthi abhalise ngobunengi ngitsho lo Zulu ophandle kwelizwe ungagcizelela khonapho.
Ngoba udaba olukhona lapha ngolokuthi izanu angeke iyaphuma esihlalweni mahlayana kodwa kuqakathekileyo ukuthi isikhathi sesifikile njengezizalwane zaseZimbabwe abasekhaya nabangaphandle ukuthi siguqule indlela izihlobo zethu kulabo abangaphandle lapho esiphakathi impilo zethu. njalo ukuthi tiguqule lezimpilo zethu kumele sihambe ngobunengi ikakhulu entanga ngoba le election ka 2018 yikusasa yakho uma bengasabophanga amaloga aqina bazaphanjanisela impilo zabo bayekufa so sikhuthaza wonke umuntu ongumuZimbabwe ahambe ayiregister njalo kuqakathekile ukuthi mhlana beregister babone ukuthi yonke into ibhalwe ngokuqondileyo lamhlala sokusiya vota babuntu beqeda bahlale kuma polling stations wona lawo kuze uphume impumela yokuvota abakwenzileyo kodwa sikukhuthaza kakhulu ngontanga njalo sikukhuthaza abazali ukuthi nxa sebesiya register njengamavota ngabahambe labantwana.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje ubesemhlanganweni we-United Nations obona ngezolwandle Oceans Conference edolobheni le-New York. Umongameli Mugabe ukhatshwe ngunkosikazi wakhe uGrace, umphathintambo wezomkhathi, unkosikazi Oparm Chinguri Kashiri, umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Simbarashe Mbengegwi, lezinye iziphathamandla zikahulumende. Lumhlangano umanyanisa amazwe ayakhelane lolwandle njalo ukhokhelwa ngamazwe amabili eleFiji leleSweden. UZulu weZimbabwe usedideke ingqondo njengo ngenjongo yokuya emhlanganweni lo lapho eZimbabwe lingekho duze lolwandle. Esethula amazwi akhe emhlanganweni lo lamhlanje uMongameli Mugabe uthe udubo lokungalondolozi ulwandle lufinyelela wonke amazwe kungakhathalekile ukuthi ilizwe libucwadlana lolwandle kumbe haji.
We must therefore strive to have all tracks of the SDGs move at a uniform speed to ensure that our ship maintains an even keel and keeps the course we have plotted for it. Comrade presidents, co-presidents, the oceans and the seas are a vital resource to all of us, irrespective of our geographical location on this planet. Developments around, on or under the oceans affect coastal and landlocked countries alike.
Umgabe njengenhlala yenza usole amazwe angentshonalanga ngokwethesa ilizwe izijeziso zenotho.
I wish to remind some partners that while they may exclude my country from some financial and technical assistance facilities because of the illegal sanctions they continue to
Okuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Imbuzo yabantu ukuthi kanti uPresident Mugabe ulandani kulumhlangano ohambelana lezi lendaba zolwandle lamabutho alolwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo kumhlangano wabazali yena ngelamntwana kuleso sikolo kunzima kakhulu ukuthi uthole umzali eseku parents evening esikole ungafundi khona ngisho umntwana oyiwani. Kakuzisiseki mhlawumbe kuzaqaziyeka ngenye imini ukuthi upresident wabulandeni kodwa kukhanya ngani nje upresident bekhala ukuhamba edinga isizathu sokuthi akavakatshe wathi sebonelo lithuba wagijima nje wagijimela phaphezulu.
Manje nxa sikhangele umhlaba wonke jikelele inkokheli yamanye amazwe ikhangela njani isibona njani thina beZimbabwe nxa kusenzakala onje?
Sikhanya singabantu abagcwele ngecorruption, abantu abangazi into abayenzayo, siyayangisa nxa yokuthi lo mkhokheli wethu akasuka phatheke esebenzisa izimali zabantu emhlanganweni angafanelanga ayihambe. Kungani kuphose kwenyanyise kakhulu nxa ukhangela ukuthi upresident weTanzania wathina abantu vele kwelakhilizwe abantu abasavunyelwe upho ngophuma-phuma besiye emhlanganweni. Ubuze ukhaya ukuthi upresident uphume esiye emhlanganweni nalowo ungakhangela abantu hambe labo ubuningi bawo. Lezi mali ezisetshenziswayo ilize lidibeka kangaka, zinzima kakhulu. Lokhu kubuhlungu kakhulu indlela esikhanya siyo ngayo ebantwini. Bengixoxa labanye abantu lapho engifundisa khona bemangala kakhulu ukuthi kathi umhlaba uyakube mubi kangawo ukuthi lokuntshontsha kumbe ukusebenzisa imali ngendlela engayisiyo kusegcekeni kangaka kuyenziwa abantu bakwenze bevula amehlo kukhangelwe nje.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo singathi uMongameli Mgabe ulabo yini abamcebisayo kumbe abamcebisayo labo bathi bakapule
abamsebenzelayo kumbe laye kumbe lo Mrs Mgabe ngoba phela yena labo ufanele abone ukuthi akuhambelelwa alikhosi aliqondanga kangako. Bathula indlela yokuthi baphanele ngayo izimali besithi izimali zokuhamba lezokusebenzela auto kufana ukuthiwa ngama-allowance ngesikhiwa lo per diem. Bonani vele kwenziwe lekhono ukuthi bathole indlela yokwabana ngayo imali yokuntshontsha imali ngoba ngi-corruption ngoba phela akulesinyi sizathu esingasithola esiqinileyo kakhulu esokuthi upresident apitcheke kulomhlangano.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane.
Abanye babasakhulayo abaphatheke kuhlelo lokulolonga ontanga bezwekazi le-Afrika kundaba zobukhokheli la kwezamabhizimusi eMelika olweMandela Washington Fellowship nyakenye sebesungule ikhaya lebulenjini iwebsite ethiwa yi-Sustainable Africa Digital Magazine. Kubika uMavis Gama.
Abekade besembukisweni wabatholiswa usizo phansi kohlelo lwe-Young African Leaders Initiative yali baveza ukuba bathethe leli thuba ukuphawula okusemthethweni iwebhusayithi yabo emkhosini owenzelwe eHarare ngempelaviki. Omunye wabo ngumnumzana Thubelihle Moyo ongusomabhizimusi kwezokutholiswa kwempahla esebenza ngamandla avela elangeni.
Nxa ungakhangela ku-intanethi akula iwebhusayithi that is African. Uthi nxa mibe ungafuna ubakwazi ukuthi ngikhona ubani wenzani eKenya ngoba ubani wenzani eGhana akula webhusayithi e-Africa ongathola khona ama-resources anjalo. That's when isabe khona le idea leyo uthi no yena le information thina siyifunayo siyiswela, why don't we become the ones that create it so that abanye abantu labo abatholakala belo hlupho lonalo lesilalo thina labo they get to get access to that information.
Uthi sebekhona sebeqalile ukuloba okuphathelene lezokusetshenziswa kwendlela ezingelangozi ezilondoloza imvelo okubalisa ukusetshenziswa kwe-biogas osekukhona kulolu gwalondaba lwakuqala lwebulenjini.
I-website yethu thina siqale sithu ngwe-South Africa mna ngwe-Zimbabwe but abantu ababhalayo like ungakhangela i-first issue yethu le there are 11 people from different countries. One is from Djibouti, from Zambia, from Kenya, from Uganda, from Nigeria. Abaningi bangkhona sahlangana khona ngale America during Mandela Washington Fellowship. So ibaba ngama-contributors babesitshela ukuthi kwenzakalani elizweni lakibo and then we're taking that information sifake kuwebsite yethu.
Unkosazana Muruseira Munyai wase-South Africa usebenzana lomoyo njengosomabhizimusi njalo besungule bonke lolu gwalondaba lobulenjini ngemva kokuhlangana ekolijini le-Rutgers University kwelemelika. Yena-ke ulandisa ukuba kungani balibetha ngegama lokuthi Sustainable Africa Digital Magazine ikhasi leli.
Sifuna ukuthi hlanganise energy, hlanganise water, hlanganise food because awukwazi ukukhuluma about food generation or agriculture kungena amanzi and awukwazi ukuthi usolve iproblem yamanzi nokudla without energy. Sifuna ukudila ngama sustainable development goals.
Ulandisa ngokunye kokuhloswe yibo njengosomabhizimusi ukusabalalisa ulwazi ngalolu gwalondaba lwebulenjini.
Hlanganisa bonke abantu babu Africa yonke, so different contributors from all over the continent, people babu academia, ama business people, ama student, ama opportunity to network bona funa ukutshela abantu izinto ezenzekayo at a community level.
Osomabhizimusi ababili laba bathi kunje sebeqalile ukulungisa ugwalo loluhlu lwamagama amankampani izifundi ingcwethi kanye lenhlanganiso esebenzisana lozulu kwezokusetshenziswa kwendlela ezilondoloza imvelo kumazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokhu sikudaba olufanayo bekungabizwa ozwayo eMeagles Hotel eHarare ngempela viki lapho abasakhulayo abakhethwa kungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eminyakeni yabo 2014, 2015 lo 2016 abaqhube umbukiso wokutshengisa uzulu imisebenzi abayisungule ngemva kokuphenduka ekhaya bevela kwele Melika obuphansi kwesihloko esithi Harness the Hustle. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo laba uMnumzana Buthelezi Khosi Nyathi okhokhela inhlanganiso ephathelane lezamasiko eyamagugu International Heritage Center.
Kuliqiniso ngempela besiseHarare ngeviki yona le edluleyo lapho ekade sibuthene singama Mandela Washington Fellows omnyaka ka-2016. Injongo nhloko bekuyikubukisa imisebenzi esiyenzayo kuzinhlanganiso zethu ezijiyeneyo. So lami njenge-amagugu International Heritage Center ngibe lethuba lokuthi siyebukisa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama labobaba bemadojeni. Imisebenzi le esiyenzayo sincedisana lodade laye kete yifelo yomnyaka owedluleyo okuthiwa nguRudo Nondo.
Ngibone ebulenjini bokuzilibazisa ukuthi uhlelo lolu belulezinye izalwane abadabuka kwamanye amazwe. Kuyini okwenza ukuthi libanxise kuhlelo lolu?
Uhlelo lolu mthetho walo lujonge ukuthi luhlanganise ontanga base-Afrika. Ngakho sithethi nasibuthene singabeZimbabwe kwasekubonakala kubalulekile ukuthi hayi ngakunxuswe labanye abenza imisebenzi emihle ebukekayo babuye labo bazophatheka ekwenzela ukuthi umphakathi eZimbabwe abekwazi ukuthi hayi ontanga bakulezi nsuku phose bakhuthele bazimisele ngemisebenzi eminingi etshiyeneyo abayenzayo nje. Sibone nje ukuthi yiwini kade obunye ubudlalwane obungadaleka phakathi kwabontanga baseZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe.
Kodwa bakhona yini abasebesungula amabhizimusi belobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe?
Ye, kuningi kakhulu bembabona abanye bexoxisana betshintshana ama-business card bebhalelana phansi ikheli zikagesi okutshengisela ukuthi hayi uvele ubudlelwano bukhona.
Laba abazabe bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulomnyaka labo babekhona na kuhlelo lwenu?
Ye, bebekhona labo bebekhona eHarare ngesikhathi esifanayo lathi sibukisa bona injongo bekuyikuthi babone labo asabahambayo phambi kwabo ukuthi benzani ukuthi labo besithi sebesuka besiye America babe lokukhuthazeka babe lentshukuntshu lamadlabuzane ukuthi labo baqinise izandla bayisebenza gadalala.
Alo-ke ngumnumzana Buthelezi Khosi Nyathi, omunye wabasakhulayo bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship nyakenye njalo ekhokhela inhlanganiso ephathelane lezamasiko amagugu International Heritage Center.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohambo lukamongameli Robert Mugabe eNew York ngapha eMelika ukuzongena umhlangano ocwayisisa ngendaba zolwandle.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthi amapolisa elizwe lakhe asewazi amagama abantu alabo abahlasele abantu kusehlakalo seLondon Bridge ngomgqibelo babulala abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abangamatshumi amahlanu.
Amazwe abalisa eleSaudi Arabia, Egypt, Bahrain, United Arab Emirates, Yemen lele Maldives babikwa esequme ubudlelwano lele Qatar elethesa umlando wokusekela imisebenzi yamalwecatsha awesimuslim ayedlulisa amalawulo. ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe kwele khatha luthi le imizamo yokugcona lelo lizwe njalo kungamanga ukuthi lisekela amalwe cacha.
Iza kamizi ze cholocho echo wanzana line ku ward 9B zithi zihamba umango o ngamakilomitha edlula amachumi amabili zisiyadinga isibhedlela okuyinto esibangele ukufa kwabantu mahlayana. Lokho kuphume emhlanganweni wezaphu oqutshwe kuliwadi ngempela viki, kubika unompumelelo moyo.
Umnumzana Keynote Spanda uthe isibhedlela secholocho asiselaphi bantu. Abantu bayafa ngemikhuhlane ukuswela imithi ngemva kokuba sebehambe umango omude. Iningi selibona kungcono ukuthi bavele bengayi esibhedlela ngoba bengela mali.
Abantu becholocho bayafa kakhulu ngenxa yesibhedlela secholocho. Asiselaphi bantu. Sesifuna imali ukuthi umuntu angene elatshwe. So lizathola ukuthi khona next time mali buya lapha nabantu bezaphu, lizathola ukuthi abantu elibathole lapha bazaba bengasekho ngenxa yokubulawa yimikhuhlane yokuthi abalatshwa.
Unkosikazi Phayina Khuphe uvumelane loSibanda ethi imuli seziphila nzima echolocho ngoba yonke into iyahlupha njalo lamaphilisi okwelamisela khatshana awasekho.
Izibhedlela kusatholakali imithi. Nxa ufika uyakhipha i-$6 yokudindisa, ungabhalelwa ngudokotela ukuthi ufuneka mithi bani, kumele uyezithengela imaphilizi ozabuza anatha. I-injection eyabiza kuhlaba uyazithengela. Ibhuku abakubhalela lona usu-admitiwe uyazithengela. Kumele uzithengele elakho ibhuku elizahlala embhedeni wakho, lelizahamba lodokotela. Umbheda uyabubhadalela i-$6 ngelanga.
Umnumzana Vincent Nkomo, uchalimani wekomiti ebona ngokwakhiwa kweklinika eJowa, ucele ukuba ibandla lezaphu libancede njalo kuyasilela ukuze baphuthise isakhiwo sabo, ebonga usizo abaluphiwa libandla lezaphu.
Esikutholileyo ngezaphu, namhla ngithi ngikhuluma ledona abantu bakithi, izaphu yidona ngalokho, ayikasebenzi, sibesifisa ukuthi iphele kwamanje. Zaphu lasiya ngo-2013 dilathi ngobusikhosana ukhona isiplastelwa isisiye emaphethelweni, kodwa sikhala ngama-toilets lama-cottages. Mazi khona izandla please bakithi, siyacela ayikasebenzi. Sihamba 25 km siyempanziba, 35 km secholocho, silanda ama-next clinics.
Umakhi wekilinika yeJowa umnumzana Herbert Skhosana ucele ukuba izaphu incedise iqedise isakhiwo abasiqalayo ukuze abantu bengahambi umango omude besiya esibhedlela secholocho.
Sile kliniki esayiqala nzima esigabeni njengezakhamizi, sidonate ama-R20. Angilakho okunengi engakukhuluma ngaleyo kliniki. Mina yimi contractor engiyakha leyo kliniki. Valoke besakhangelele futhi ochairman abone ukuthi izaphu ingafaka futhi esinye isandla, angeke ngikhulume lutho mina njengomakhi.
Umabhalane wokuqoqa inhlelo kubandla lezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthembisile ukuba ibandla lakhe lizancedisa njalo ethi kodwa imali edlaliswa ngumongameli Robert Mugabe esenza ihambo lamarali labasakhulayo kunye ne-R15 billion eyanyamalalayo yiyo imali okumele ithenge imithi.
So siphakathi kodubo olufananayo ngendaba yemithi. I-R15 billion yahamba yaziwa ukuthi yayangaphi. Khathesi ubaba upresidenti ukhulu uMgabe ubhizi ngama-youth, one province ibila amabhasi angu-22. Kulungisa ithara lapha ahamba khona. Kwenziwa yonke into. Senze one province khathesi. Lapha azatshaya khona ama-10 provinces kuyabe kulamalini. Imali yona liyana idlalisayo ihamba evakatshela ama-youth. Bengezwa lokuthi uthini ngoba vele ngasazwakala nxa ekhuluma. Yimali obekufanele ukuthi ithenge ama-drugs esibhedlele.
Izigaba phose zonke emandebeleni izigulane zihamba umango omude ngezinye zezikhathi lemithi iyasilela. ngomnyaka odlule umphathintambo obona ngezempila kahle udokotela David Pararenyathwa wathembisa uZulu esesibhedlela semaphisa eKhezi ukuba uhulumende uphakathi kokudinga imali yokwakha izibhedlela ezincane duze labantu ukuze bengahambi amakhilomitha adlula amahlanu besiyadinga impila kahle kodwa kuze kube lalamuhla akukabi lesakhiwo ngitsho esisodwa esikhona. Ngimele iStudio 7 iseCholocho eJowa ngingunompumelelo moyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zithi sezidlela ivalweni kulandela ukuhlaselwa kwabantu ngempela viki ngamalwa icatsha ebholohweni leLondon Bridge. Amalwa icatsha la asebenzise imota ukubulala abantu laba. Lokhu ngokwesibili kumaviki amalutshwana sandadlula kwenzakale okunye okufana lalokhu abantu abangamachumi ababili lantathu babulawa edolobheni leManchester. Umnumzana Timan Moyo, omunye walabo esixoxelayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook uthe kunzima ukuzivikela kumalo cacha la ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi angahlasela nini njalo ngendlela yipi. Ake sizwe ekhuluma ngodaba lolu lo Gibbs Dube Studio 7.
Akuzange kungibambe e-Oxford kwenzeke e-London but kuseduze khona about 50 miles away from sesikhona kodwa ke hayi asithintekanga siyazwelana labo nje abantu ngoba sekutshaye kwaphinda 2 weeks ago kwenzeke e-Manchester kule side ngapha e-North kule weekend kwenzeke ngase-South kusho ukuthi siyeqile ke thina lapha e-Oxford.
Ye kodwa abantu abaqhaqhazeli kolamba bayithukanga
abantu bayithukile sibili ngoba ngabakwazi ukuthi uma kusuka lapho kuzayenzakalani lazi siya emabotini siyedala nje mhlaka 8 so mhlakathi mhlaka 8 siyangishaye ngaphi asikwazi.
Hello ke ngumnumzana Timan Moyo isizalane seZimbabwe isihlala kwele Bhilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le Bhilitane.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso ye Castlelager Premier Soccer League sijezise iqembu le Highlanders ngokunikeza iqembu le Dynamos yonke imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso ye-PSL ilaye ukuba phezu kokuba iqembu le-Highlanders lilahlekelwe yimiklomelo ukuzamele lihlawule inkulungwane ezine zamadola njengesijeziso esokuba abalandeli baleli qembu badala ukuba umdlalo owawuphakathi kweqembu lelile le-Dynamos ungafiki emaphethelweni. Abalandeli beqembu le-Highlanders bajikijela umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa sekusele imizuzu yemine ukuba kuyehlatshwa iKF umdlalo wahle waphelela lapho. Abalandeli laba bebegcunelwe yikuba uKososa akazange aphakamise iflegi yakhe ngesikhathi umgadli weqembu le-Dynamos uChristian Epupa ehlohla igoli elalilinganisa njengoba iqembu le-Highlanders laliqale ukuhlohla lihlohlelwa nguRaman Kutsanzira. Kusenjalo umgadli weqembu le-Highlanders uRodrick Mutuma uze wakhumbula ukuhlohla lapho elitshayela emambuleni iqembu lakhe linqoba eletriangle ngesonto. Umtuma utshayela emambuleni igoli lesibili eleqembu le-Highlanders ngemva kokuba yeke wakhutha amakhekhe ambalwa. Kuthe ngemva komdlalo lomgadli uveze ithemba elokuba uzaqhubekela phambili elithela emambuleni njengoba kuyikho okuqhatshelweyo.
Mina ngumgadli, umsebenzi wami ngokubana ngihlohle njalo siqeqeshi wami kulalokho akukhangelele kimi esakhuluma khona ukuthi ngimele ngikwenze njalo imidlalo iseseminengi yokubana ngiyenelise ukukwenza lokho.
Iqembu le-Highlanders lithe ngokunqoba kwalo ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kumachumi amabili njalo lilingana lele-Dynamos lele-FC Platinum. Kusithi ele-Dynamos lihlezi endaweni yesithupha kuthi ele-FC Platinum lisendaweni yesikhombisa ikanti ele-Highlanders lisendaweni ye-92. Phezu kwengalane uhlezi iqembu lenkezi Platinum lona elilemiklomelo engamachumi amabili lesithupha kuthi ngemva kwalo kule qembu le-Black Rhinos elilemiklomelo engamachumi amabili lantathu. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu iqembu le-Real Madrid libe liqembu lakuqala ukwenelisa ukuvikela isicoco se-UEFA Champions League ngemva kokunqoba ele-Juventus nge-4-1 emdlalweni oqhutshwe ngempela viki yedluleyo enkundleni e-Millennium Stadium eselizweni le-Wales. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, sesilugqiba ke uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.